ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 28 kumabasa 2020 ngontungamile inkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
ikakhulu ukuhlola lokho kusesekuncane kakhulu, kanti ukuhlola yikho okuqakathekileyo ngoba kwenza kuvinjelweke ukumemetheka kwegciwane ligcwala ilizwe lonke.
Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwaba ngamatshumi amathathu lambili, kuthi emhlabeni wonke jikelele selisedlula izigidi ezintathu.
Uhlelo lokuphathisa abantu kwenzela ukuthi bathole ukudla ngalesi sikhathi silwenza thina singaphansi kophahla oluthi lona emfobulawayo against COVID-19.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi lanxa ukuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulungile, inyathelo leli selithwalise abaningi nzima ngendlala. Owake wasebenzela umsakazo we-ZBC engu-DJ edandwa ngabaningi uPeter Jones kaseko. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani lasebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwaba ngamatshumi amathathu lambili 32 ngemva kokutholakala komuntu oyedwa elomkhuhlane lo eHarare izolo. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi luhlole abantu abedlula amakhulu amane 439 izolo, njalo oyedwa nguye ofunyanwe elomkhuhlane lo. Luthi njalo asebehloliwe elizweni lonke sebephose bafike kunkulungwane eziyisikhombisa 6834. Asebefile balokhu bebane, kuthi asebesindile labo balokhu bebahlanu. Emhlabeni wonke jikelele, umkhuhlane we-coronavirus usuhlasele abantu abedlula izigidi ezintathu 3,059,000, njalo wabulala abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 211,000. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo usubulele abantu abayinkulungwane eyodwa elamakhulu amane 1,400, njalo wahlasela abedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 31,900. Isikhulumeli senhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor, uMnumzana Efidlela Ncube, uthi uhulumende weZimbabwe kumele engeze inhlelo zokuhlola uzulu njalo aye lasemaphandleni.
Uhulumende kakenzi izinto ngendlela efaneleyo ezikhangelelweyo, ikakhulu ukuhlola lokho kusesekuncane kakhulu, kanti ukuhlola yikho okuqakathekileyo ngoba kwenza sibe kwazi ukuthi abagulayo bangakanani, kulandelwe lalabo abangabe belokhu bethelela abanye besiya phambili, kuvinjelweke ukumemetheka kwegciwane ligcwala ilizwe lonke. Nxa engahloli kutsho khona ukuthi igcwane lizabe lokhu ligijima lingena lapha lalaphana. Okwesibili, uhulumende angakwenzi ngendlela lefaneleyo ukwethula imbiko egcweleyo eveza kabanzi ukuthi ingozi ingakanani emhlabeni wonke jikelele. Nxa bekhipha ukufa kwabantu abane eZimbabwe, abantu bayacabanga ukuthi kakula kufa, kanti nxa bengakhipha iMelika, bakhiphe iSpain, iItaly, iNgilandi, iFrance, abantu bazabona ukuthi kuyafiwa besabe, bathatha amanyathela ke ukuthi bazivikele ngendlela efaneleyo.
Inani labantu abangena kobulawayo khona ngapho la kwamanye amadolobho sizwa kuthiwa liyalisanda. Yebo, kuyabonakala yini lokho?
badinga ukudla abantu, kakula kudla emalokithini okwaneleyo, kanti ke njalo okuyabe kukhona kuyabe kudula. Sebesukuma kabantu ukuze bondle abantu ababangena edolobheni besiyadinga okudliwayo. Ngokuba kakuhlaleki kungela kudla, abantwana babe bezaphila ngayiphi indlela. Yingakho ke ubona abantu besukuma bephikisa nalalokho okungabe kuyisinqumo sikahulumende, ngokuba phela impilo inzima emuntwini ongela kudla ngekhaya.
Kukho namhlawumbe ongakukhuthaza kumbe ukuxwayisa kuhulumende lasebantwini?
Yebo, into engayikhuthaza abantu bakithi ukuthi bakwazi ukuthi lo mkhuhlane uyabulala abantu ngendlela eyisimangaliso, ngendlela enkulu kakhulu. Bayafa abantu emhlabeni wonke jikelele. Singaboni abantu abalutshwana bangabe befile eZimbabwe, kwamanye amazwe bafa bebaningi kakhulu. Ungakhangele eMelika, eSpain, ukhangele eItaly, ukhangele eNgilandi, ukhangele eFrance, abantu bafa ngenani elikhulu kakhulu. Kanti engakuxwayisa uhulumende ukuthi kavezele abantu beZimbabwe ukuthi ukufa okungaphandle kwamanye amazwe kungakanani, hayi ukuthi akhulume kuphela ngokwaseZimbabwe. Okwesibili, uhulumende ofanele akwenze ukuthi ananzelele ukuthi lolu daba ayisilo lokuthi angayama emapholiseni nasemasotsheni kuphela. Kumele kube nokufundisana, acebisane labantu, akhulumisane labo bazwisise ukuthi ingozi ingakanani.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor. Sixoxelaye ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi lanxa ukuvalwa kwelizwe ngenjongo yokwenqabela umkhuhlane we-coronavirus kuyinto elungileyo, leli nyathelo selibangele ukuthi abantu abanengi bahlaselwe indlala. Umkhuhlane lo uthole ilizwe livele lihlaselwe indlala, njalo kulabantu abaphose bafike kuzigidi eziyisishiyangalombili abadinga ukuphathiswa ngokudla emaphandleni lasemadolobheni. Kodwa kathesi umumo ubikwa usumubi ngamandla, ngoba abantu abaningi kabasayi emsebenzini njengoba kuvaliwe. Sixoxele siphathamandla somkhankaso ophathisa uzulu wakobulawayo ngokudla, owe-IM4 Bulawayo Against COVID-19, umnumzana Useni Spanda.
Uhlelo lokuphathisa abantu kwenzela ukuthi bathole ukudla ngalesi sikhathi ese-COVID-19 silwenza thina singabamabandla, kodwa sihlangene singaphansi kophahla oluthi lona emfobulawayo against COVID-19. Kutsho ukuthi lapha kuhlangene abamabhizimisi, kwahlangana abamabandla okholo, kwahlangana njalo amadokotela, kwahlangana uBulawayo wonke jikelele. Sinanzelela ukuthi loba sikhangelane lo mkhuhlane ongalethwa yi-COVID-19, kanti njalo sokuqamuke inkalakatha yodaba olwesabisayo oluyindlala engathola abantu lumkhuhlane ungababambi. Ngenxa yokuthi abantu abaningi bebezisebenza sokuvaliwe ke, kwathiwa wonke umuntu kahlale ngekhaya, abasakwanisi ukuthola amacebo kumbe indlela yokwenza imali. Ngakho abantu abaningi bakhangelane lendlala enkulu, kukhangele omama, kukhangele abantwana abancane. Njalo siyazi thina ukuthi kwayevele sokukhulunyiwe ukuthi abantu abaningi abasemadolobheni abalakudla badinga ukuncediswa. Ngakho lelo nani selingezelelwe yilaba abantu ade bethengisa phandle bezimele bengamabhizinisi amancane okuzenzela umuntu eyedwa, asedilike ngalokhu kuhlala ngekhaya. Indlala isikhona, ugidi usehlala khona eziko.
Ibahe kanganani indlala nxa lingena ebantwini lapho?
Iningi labantu bethu, njengoba sikwazi ukuthi lapha kwentuthu ziyathunqa, intuthu zisathunqa, amafektari asekho. Ngathi yona nje iZimbabwe yonke jikelele ayisela into okuthiwa yifektari. Njalo siyakwazi ukuthi besiphakathi kwesikhathi sendlala, izulu kwezinye indawo liyalile, njalo sinanzelela ukuthi na ilizwe lethu abantu abanengi abahlala lapha emadrobheni vele bese bedinga ukudla. Ngakho ke ngenxa ukuthi abantu ade bezisebenza ngokuthengisa, so kubuye lolu daba lokuthi abantu behlale ngekhaya, lapha abantu abangathengisa khona kumbe ukuthi bangathengisela ubani kumbe ukuthi vele umuntu aphume endlini kuhle kwavaleka. Khonokho ke kuvale ukuthi umuntu ahlale ngekhaya, kodwa kuvale le mali umuntu ayitholayo nxa esebenza. Kuletha udaba olunzima kakhulu lokho, kuletha indlala, kuletha ukudana kwengqondo ebantwini, ikanti njalo kubuye ngesikhathi esibi kakhulu le dorobho lakoBulawayo elingasela manzi. Ngakho konke lokhu nxa singakuhlanganisa siyabona ukuthi kuletha ukudubeka lokuhlukuluzeka empilweni zabantu. Ikanti kuqakathekile ukuthi abantu bahlale ngekhaya ukwenzela ukuthi lomkhuhlane ungamemetheki, kodwa-ke kube lobunzima lobo. Yikho-ke kube lomcabango lomqondo ukuthi kudinga ukudla ukwenzela ukuthi kuncediswe abantu abangekhaya.
Umnumzana Useni Sibanda ngomkhankaso ozibiza ngokuthi I am for Bulawayo against COVID-19. Sixoxela ye ekhona le koBulawayo. Wasebenzela umsakazo weZBC engu-DJ ethandwa ngabantu abanengi uPeter Jones kaseko. UPeter Jones ubhubhele eNgilandi izolo ngemva kokugula okwesikhathi eside. Ubesele minyaka yokuzalwa engama-60. UPeter Jones wayekuRadio 3 esisaziwa ngokuthi Power FM, lapho ayechaya khona ingoma ezazithakazelelwa ngabanengi esaziwa njalo ngelokuthi The Radio Driver. Waqala ukusebenzela umsakazi weZBC ngomnyaka ka-1981 wazosuka ngo-2002 esesiya kwelebhilithane.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Liyanxoswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ku-9 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sigxile kudaba lomkhuhlane we-coronavirus. Sikhuluma nje sokulabantu abedlula izigidi ezintathu asebehlaselwe yilo mkhuhlane emhlabeni jikelele. EZimbabwe sibe ngamachumi edlula amathathu asebehlaselwe. Silusizi ukuthi alisoze liyenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengensukwini ngoba sisebenza singekho kuma studios singekhaya. Loba kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke ungakhuthwa luhlelo ulami uMikeobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Ikula lenkokheli yebandla le-MDC Alliance lithi livakatshele inkamba ezimbili ePlumtree lapho okugcinwa khona izizalwane zeZimbabwe eziyabe seziphendukile elizweni zivela kweleBotswana ukuze zingahlangani lomphakathi zingakahlolwa igciwane le-coronavirus. Sixoxela umgcini sihlalo waleli bandla ezansi yemandebeleni umnumzana Solani Jemnyama Moyo.
Okuqaleni kwami ngifike ngayafika esikolweni Ellen School, yikho lapho engihambe khona okulabo omama khona okufakwe omama labantwana. Ngifikile ngangifika lapho, hayi ngifikile sibili ngase ngikhulumisana laba yibo abaphetheyo khona lapho, kube kunamasosha wabuya untombazana wesosha. Ngakhuluma naye ngibuza ukuthi i-procedure ihamba njani ukuze ngingene lapha, ngikhulume nalaba bantu abalapha. Wasesithi hayi kuqakathekile mane ngibize lapha e-welfare, ba-welfare babuya. Ngakhulumisana nabo asebesithi hayi mina ngiye ku-DA ngahamba ngakudiyeka zanga samthola baba Gandhi ngabuyela ke ngakhona ngale lokufikeni kwami ngasengifika ngibusisa ngama egedini laba abantu bekhona inhlanhla engitholile ukuthi ngithole sebengabantu abaphumayo abatransferwa kobulawayo abayi 38 bese behambile ekuseni kwazothi ke wabuya amabhasi amabili azethatha abanye sebehanjiswa kobulawayo okungimasile mina ngiwe ngizitshela ukuthi laba bantu bathunyelwa eBotswana ngabantu nje abakhona lapha around bo Plumtree lakubo Bedbridge engunanzeleleyo ngabantu ababuya ngase Manikaland eMashonaland West ababuya ngase Maswingo ababuya kubo Chiretsi labanye futhi ababuya khona lapho kubo Bedbridge lababuya kobulawayo babuya eLupane so ngathi ngabantu ababuya kuma province ngokwehlukana kwama province abayibo abasuka eBotswana balabantwana abancane babagando kumas ngomama ngamantombazana ngomama sebekhulile amantombazana basebethwalwa ke ngikhona lapha ngibakhangela lami ngibabonile ngikhuluma labo futhi ngabathwala basiwa kobulawayo ukuthi bazajaya i-one week yabo before bese ezindaweni zabo njalo futhi ngabusisa mayelana lokudla ukuthi bancedwa njani i-welfare baba Gandhi iyasebenza iyasebenza kakhulu ibancedise kakhulu ngokudla akula lutho olurongo sibili banikezwa ukudla lezi impupho abanye kade bethwele izimpupho sebengena emabhasini ngithe ngangiqeda lapho ngoba kade sokulate ngoba amadoda angale Plumtree High yikho lapho kuhlala amadoda khona yikho lapho kulabantu khona
sike sizwa ukubana abantu abavalelwe esikolo sePlumtree baphiwe amakhondomu aphela okungaveza ukubana bengaba bekhona yini abafohlayo besiya ezakhamizini
ingimangazile kakhulu ngoba ngibuze ngayo kakhulu indaba yamakhondomu ukuthi kathi lokhu engikuzwayo kubonakala ukuthi baba Gandhi ekuqaleni bathi befika besaqala babafaka esikolu bonke abafazi lamadoda engingakutsho kuwe ukuthi angibone ukuthi kwayenzakala lokho abathi amakhondomu aphela ngokubana laba bantu behleli bendawoni ngemva kwalokho basebadivide ukuthi abafazi bahlale bodwa lamadoda bahlale bodwa enengikubonayo ukuthi khona baba Gandhi akuzanga kube le ndaba leyo ukuthi nje abantu baya imedia lokungcolisa abantu ukuthi khona abantu kade sebelalana okwenzeka ukuthi kuzokuphela amakhondomu okwenzakaleyo ukuthi khona umbiko njalo ngibuze kakhulu ngoba ngangile interest mina ukuthi kambe sure abantu bathi balokuhluphekeni kangaka kulo mkhuhlane futhi abalavalo yini ngathola ukuthi khona hayi iqiniso ukuthi indaba ekhulunywayo kodwa bonke bayakuphika lokho ukuthi hayi indaba yamakhondomu yebo amakhondomu nebekhona ukuthi athethe ngobani kwenzakaleni kasikwazi
umnumzana Solani Njemnyama Moyo ngomgcini sihlalo weMDC ezansi yamandebeleni ubexoxa lo Chris Gande we Studio 7. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi osomabhizimusi balokho bengakehlisi intengo yezinto yabuyela lapho eyayikhona mhla ka 25 ngenyanga edluleyo njengokutsho kukahulumente. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uphakathi kokuqoqa uhlelo lwemali olujonge ukuphathisa amankampani asethwele gadalala ngenxa yecoronavirus. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokujo iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyabingelela ku Studio 7. Mina ngigama ngunduduzo ngikhona lapha kule South Africa eJohannesburg endaweni abathi iBeez Valley. Okusihluphayo ngapha siyawuzwa umkhuhlane we corona kuthi ukuthi ngokubona uzobulala abantu ngendlela eziningi kakhulu. Ngoba abantu sivalelwe ezindlini, sesize sifisa ukuthi ngalubambe mhlambe kuvulekile sahambe emakhaya lapho esizalwa khona. Ngoba kwamanje sivalelekile ezindlini asisebenzi, njalo singabantu esiziphilela ngamabhizinisi ukudayisa ezitaradeni. Manje sokuvaliwe, asisebenzi, sihlalele manje ezindlini. Asisena mali, asisena kudla, sesiphila nzima uswela lokuthi ungaya kubani, uye kuphi, uye kucela. Besifisa nje ukuthi mhlawumbe nga imali kahulumende mhlawumbe mayesebonelela abantu bakuyona le ndawo, mhlawumbe nathi engasihawukela singabantu baseZimbabwe asizwele nje njengoba sivaleleke sikhona lapho ukuthi nathi siphiwe. Kodwa-ke nathi lokhu sihleli silindile siyezwa amahungahunga nje, abanye bethi kade kunelayini laphana abantu bebelayinile kumbe abantu bebebiziwe laphana ukuthi mhlawumbe bazothola ukudla. Kodwa sicine izinto zangkhona singazibonanga, kodwa siyafisa ukuthi umbe mhlambe ngakho kungaba nomuntu umbe mhlambe kuhulumende mhlambe wase-South Africa ongakwazi ukuthi ancedise. Siyazi ukuthi kungaba nzima ngoba la e-South Africa sibaningi ama-foreigner asivela endaweni eziningi ezihlukeneyo. Kodwa-ke ayikho into esingayenza ngoba nathi size kwele-South Africa sisithi sizozama ukuphandela imuli, siphandela abantwana. Okwamanje ngoba sesivaleleke sikhona lapha e-South Africa, sokunzima kakhulu ukuthi ngakungenzeka mpela. Sonke sesifisa ukuthi ngakuyavulwa amabhoda abantu sibuyele kithi siyezama ukuthi mhlawumbe sihlupheke sikhona because kunzima. Okwamanje sihlezi asisebenzi, kodwa omastanda bayazifuna imali zamarenti, basigoqodela njalo uma inyanga iphela nabo bavula amehlo bakhangele kithi basigoqodele. Sicelani imali zerenti, sihlali sesiphonga ukuphendula nje sangathi siyalwa kodwa sebe singalo siphendula ukuthi hawu. Kodwa-ke Nkosi yami sesingaze sibuze imali zamarenti, sivalelekile ezindlini sonke, nomastanda nangasebenzi, ngikhethekana nangasebenzi, sonke sivuka sikhangelela. Kodwa bayabuya ezindlini bethi bayafuna imali zamarenti, sizibuze ukuthi kanti siyazithatha kuphi.
Linjani msakazi? Khona ngakho ngilalele uhlelo lwenlolo olusincedayo, kodwa ke esikuthanda ukulazisa khona ukuthi abantu lohlupho abahlangana lalo okwenza kungathi uhulumende kabamlaleli. Mina bengisela inini yemphuphu kuthangi ephumula khonapha e-Olding, ngihlala khonapha ephumula Olding uVictor Mabhele. Omunye umama wathawa ngamaphoso zaqhamuka ingalo ngomkhanya. So i-corruption ekhona ingenziwa ngamapholisa kakhulu esigana nalo khonapha akula order ngenxaya.
Salibonani, ibizo lami uMvusumuzincube, ngiqhamuka eCholocho eJoni. Siyayibona isituation esibhekane kiyo. Mina ngiyakhala ngisemaphandleni, ngithi uhulumende ebe lokusincedisa. Silohlupho lwamanzi lapha emaphandleni, siyahamba siyelayinela amanzi emgodini, imigodi yethu inzima, tshoni ilanga lonke silayinela amanzi. No social distance loba yini esikuxwayiswa nguhulumende. Umgodi uyi-1, amanzi ahlupha, sinatha emadamu lenkomo, siyahlupheka abantu ngapha emaphandleni. Nasicela uncedo kuhulumende, le ndlala iyasibulala, sibe sithembele South Africa, kathesi amabhodi avaliwe.
Akithi mina ngilohlupho oluqondanela lo mkhuhlane okhona. Kuthiwa sigezama izandla ngamanzi aphuma empompini egeleze ehamba, sifake isepa sigeze kwesikhathi eside. Kodwa izimanga ikuthi lapha koBulawayo, ngikhuluma nje khonapha, sile viki egcweleyo kakula manzi, siphila nzima amanzi kawakho.
Mina ngu-Anita Ndebele ngisesandlozi. Lapha thina lelo ncedo kuthiwa siyaluphiwa le mali asilubone eplant, siseplant esandlozi. Kanti kuphiwa banjani? Ugawule lote abantu kababandlulula, thina ngani kasiphiwa? Lathi siyalufuna uncedo lolu.
La babo ve kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amabandla ezombusazwe akwele Burundi aqale ukukhankasela ukhetho lokudinga umongameli oluza kwenziwa ngenyanga ezayo, abanye begala ngokuthi kulodlakela. Uhulumende wele Algeria yena usengeze isikhathi sokuvalwa kwalelo lizwe namaviki amabili emizameni yokwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Lanxa abantu abanengi beqhubeka besifa ngomkhuhlane we-coronavirus, ezinye izabelo seziqalisile ukuvula. EGeorgia izolo amakhefa ebevuliwe. Ezinye izabelo eseziqalisile ukuyekethisa zigoqela iMontana leMississippi, lanxa abanye besithi lokho kulakho ukubangela ukuthi iCoronavirus imemetheke ngamandla. Umkhuhlane lo usubulele abantu abangu 56,600 kuleli lizwe njalo wahlasela abangu 1 million. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Kelvin Manduna.
Indaba ye-corona inzima ngoba kuhulumende e-federal and ihulumende from ama-states bathwele nzima ngoba sokulabantu abaningi kathesi 26 million abangasela msebenzi. Imali efunekwayo ukubagcina labantu is more than imali abalayo ezihulumende. Abantu bona ngokwabo sebekhala ukuthi sebethwele nzima economically, labo bafuna ukubuyela emsebenzini, bafuna ukuvula futhi amabhizinisi abo. Bathi bona kungcono bezihambele emsebenzini noma umkhuhlane we-corona ukhona, bazazibonela ukuthi kuhamba njani. So it's a difficult dilemma esikhangele khona from both iside yehulumende and iside yabantu from a healthcare perspective. But ngibona ngani over the next few months, weeks, sizaqalisa ukubona ama-states sevula mbijana mbijana, bevunyela amabhizinisi ukuthi bevula abantu bebuyele emsebenzini.
UTrump laye ngomunye wabathi sokuyisikhathi sokuvula uhulumende abantu babuyele emsebenzini. Ujahe nabantu besafa kangaka?
Ngokubona kwami uMongameli Trump ujahe ndufuna ama-states evule masinyane ngoba yena ukhangele ama-elections ngo-November. And i-key issue yakhe yukuthi akwanise ukungena ama-elections etshengisela ama-jobs le-economy. Afuni ama-advisor akhe ukuthi angene i-election with unemployment at 30 million, 40 million. Babona ngani it will be a disaster for him. So kuye uTrump, it's imperative ukuthi sivule economy masinyane and try to stabilize and return to some sort of normalcy. Yiko khanya ngani ujahe. And ngokubona kwabo nxa beyenza ipolitics zabo, ubona ngani uyabe sithi ama-democratic governor bona bakhanya ngani bayadonda or bazama ukumlungisa yena politically lokudelay ukuvula ama-states abo.
Ingozi yokujaha ukuvula ilizwe uyibona inganani?
Ingozi khona ukuthi singajaha ukuvula ama-states amaningi, ukuthi yona i-rate ye-infection izakhwela phezulu. So that danger ihlala ikhona. On the other side, abanye bathi kulamanye amazwe anjengo-Sweden abazange bevale kodwa i-rate yabo eyama-infection iphansi. So bathi bona maybe singamanage ama social distancing abantu begqoka ama mask sihambe phambili nge testing kungaba ngcono, it won't be so bad I risk yama infections ukuthi abe phezulu. Siyabona amanye amazwe e-Europe sebeqhubeka lokuvula mpijana mpijana bezama ukubona, and I think yiyo i-approach esizayibona lapha, bazavula mpijana mpijana certain industries bezama ukubona ukuthi kuhamba njani belokhu beqhubeka mpijana mpijana.
Umnumzana Kelvin Manduna isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe selikhwelile laya kwabangamachumi amathathu lambili, kuthi asebefile bona balokhu bebane. Inhlanganiso ezizimeleyo zithi lanxa ukuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela i-coronavirus kulungile, inyathelo leli selithwalise abanengi nzima ngendlala. Owake wasebenzela umsakazo we-ZBC engu-DJ ethandwa ngabanengi uPeter Jones kasekho. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.